Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhla ka 9 kuNcwabakazi 2021 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The number of new cases and deaths per day remain unacceptably high. It is for this reason that the current lockdown level 4 has to be extended by another 2 weeks.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngeminye ihlandla, ubulale uhambe ngoba abantu hayi abantu bayala sibili lanxa ubatshela. Bathi khona kula coronavirus.
Ingcwethi kwezempilakahle siveza ukukhathazeka phezu kwabantu abangalandeli iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19.
Our liberation heroes and heroines saw a well-funded enemy with sophisticated weaponry and they said to themselves, we will fight them, we will not give in, we will overcome. And indeed, as the emerging heroes of today, our enemy is poverty, hunger, disease, corruption, as well as retarded and delayed development.
EleZimbabwe linanze ilanga lamaqhawe eleHeroes Day namuhla. Umongameli Mnangagwa esithi uhulumende wakhe uluhlelo lokuhlenga ilizwe edakeni elikilo kwezenotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Umnangagwa uthe lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane lehlile phakathi kwamaviki amabili edluleyo, inani lababhubhayo lilokhe liphezulu kakhulu. Kumbiko awethu lekumabonakude, Umnangagwa uthe ngokunjalo ilizwe lizaqhubeka likuzinga lesine lokuqiniswa kweziqondiso lezi, i-lockdown level 4. Uxwayise uZulu ukuthi elandele limigoqo njalo ehlatshwe ngobunengi ukuze uqedwe lumkhuhlane. Asizweni amazwi kaMnangagwa.
The increase in new cases per day has gone down considerably in the past 2 weeks.
Inani lababanjwa yi-COVID-19 liyehla mihla ngemihla kumaviki amabili edluleyo. Lokhu kusho ukuba impi yokulwisana naleli gciwane esibangeni sesithathu, i-third wave, iyaphumelela kweleZimbabwe. Kodwa leli nani kalikehle okujabulisayo. Kungakho isikhathi sokusebenza kwesibanga esikuso ese-COVID-19 lockdown sika-level 4 sizaqheliswa ngamanye amaviki amabili. Ngiyakhuthaza umuntu wonke ukuthi alandele isiqondiso lezi ezinjengokuqhubeka singasondelani duzane, i-social distancing, ukugeza izandla izikhathi zonke ngesepa lokusebenzisa ama-sanitizers. Okokugcina, kumele abantu bahambe bayehlatshwa ijekiseni yokuncedisa amasotsha omzimba ukuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19.
To wash our hands with soap and to sanitize our hands with alcohol-based sanitizers. Everyone eligible for vaccination must get vaccinated urgently.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma kumabonakude namuhla. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi umkhuhlane lo ubulale abantu abangamatshumi ayisikhombisa lane, i-74 izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amane, 437 belawo. Lokhu kusho ukuthi usubulele abantu abazinkulungwane phose ezine selokhu ufike eZimbabwe 3,900. Asebefunyene bele coronavirus bonke sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 116,327. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,797. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezedlula amatshumi amabili 20,357. Ingcweti kwezempilakahle zithi zikhathazekile kakhulu ngabantu abangalandeli iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 ezabekwa nguhulumente kanye lenhlanganiso yeWorld Health Organization. Kubika uMavis Gama.
Lanxa inani labagulayo lababanjwa bele COVID-19 elizweni selinganeno kulezi nsuku ezedluleyo, abezempilakahle bathi uZulu ukhanya engasazihluphi ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekuthelelweni leli gciwane. UDokotela Agnes Mawomva, umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu ku-COVID-19 kuhlangothi olwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, ngomunye wabakhathazekileyo.
This is really of concern.
Lokhu kungenxa yokungalimuki ingozi ekhona kwabantu okuyinto esikhathazayo.
Okusekelwe nguProfesa Solwayo Ngwenya, okhokhela isibhedlela sempilo esikobulawayo.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye ihlandla, ubulale uhambe ngoba abantu hayi abantu bayala sibilila nxa ubatshela bathi khona kula coronavirus.
Kodwa vele uZulu akazinaki ngiyithola kancinyane, kutsho uMnumzana Philani Ngwenya waseJombe.
Icorona sikhona kodwa abantu abayinaki, babona ngani ngekudlala kungafiwa kuyatshona kugcwele emfeni, kodwa yikho lapho okunikana khona imikhuhlane.
Lanxa uhulumende wabetha inani labantu abangamashumi amathathu 30 kuphela ukuba kube yibo abaya emfeni, uhlala kugcwele lapha ezimfeni lalapho obhubhileyo ebulewe yilolu bhubhane lwe-COVID-19. Ekutshoneni kwelanga layizolo kutholakale abantu abedlula kancinyane 4,437 abatholakale belegciwane leli, abangamashumi ayisikhombisa lane babo 74 balahlekelwa yimiphefumulo. Lokhu kusitsho ukuba eZimbabwe sokutholakale abantu abazinkulungwane ezedlula kancinyane ikhulu 116,325 asebetholakale bele-COVID-19. Kwasila abafika phose inkulungwane ezisitshiyagalolunye 88,829, kuthi abafika phose inkulungwane ezine 3,900 kwaba ngabalahlekelwa ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uluhlelo olubalulekileyo olokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo kwezenotho ukuze abantu babe lenhlalakahle, okuyinto athi yafelwa ngamaqhawe eZimbabwe. UMnangagwa wethule amazwi la esemathuneni amaqhawe awe-National Heroes Acre eHarare namuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-Heroes Day. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga lamaqhawe eHeroes Acre namuhla, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuthuthukisa umnotho welizwe. UMnangagwa uqhubeke ethi uhulumende wakhe kunje useqinisa umsebenzi kunhlangothi ezehlukeneyo ezigoqela kwezemfundo, ezokulungisiswa kwemigwaqo lezinye, esithi lanxa ilizwe letheswa izijeziso zenotho, umnotho waleli lizwe uzathuthuka noma kanjani.
Our liberation heroes and heroines saw a well-funded enemy with sophisticated weaponry and they said to themselves, we will fight them, we will not give in, we will overcome.
And indeed, as the emerging heroes of today, our enemy is poverty, hunger, disease, corruption, as well as retarded and delayed development.
Kunjalo nje lanxa inkulungwane lenkulungwane zabantu beZimbabwe baphatheka empini yokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi bomnotho abamhlophe, iningi labo lokho likhala ngokudla inqoqo zomlomo kuthi abangazange bakhulule ilizwe yibo abakhanya besidla ngcono. Iningi labalweli benkululeko abasaphilayo bathi okwenzakala manje ezweni ayisikho abakuyela empini. Umnumzana Alton Maphosa, omunye wabalwa impi yenkululeko ngaphansi kwevio lezitra, uthi bakayiboni intuthuko ekhulunywa ngumongameli welizwe.
Lokho kwaba yilo lelizwe leZimbabwe ngani lapha kureverse gear ngo-1980s sesibuyele back kuma-1950s.
Umnumzana Fidelis Moyo, omunye njalo owalwa impi yenkululeko, uthi abakakuboni abakuyela empini.
Bakasikafiki lapha esiya khona, lalapha esasicabangela khona ukuthi kuzoba yikho. Celebrate abalutshwane, abanye abangasiwo maqhawe, abanye abangamafake heroes, lalaba abalaliswa abashona betshayelwe izandla othiwa ngama-heroes, whilst ama-heroes elizwe lele ayahlupheka.
Unkosikazi Thoriso Phiri, umlweli wenkululeko, layo uveze ukukhathazeka kwakhe ethi ubuqhawe sebalulazeka.
Sengidanile ngezinto ezenzakalayo nge-heroes le. Okungazwakali ukuthi thina sibesikhona siparticipate khona, akukhanyi lutho ngitsho.
Olela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo, yena uthi i-heroes lilanga elihle.
Bekulilanga elihle eliqakathekileyo elibonisa okwenzakalayo. Manje osokulusizi ukuthi sesisuka libe ngani libandla lezanu PF aseyilo langa labantu abahamba bayazimisela ngokulela inkululeko yeZimbabwe because okuluhlupho.
Namhlanje iZimbabwe ayizange iye lapho okulele khona amaqhawe kobulawayo njengeminyakeni, ngoba ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ezalisa abantu ukubuthana bebaningi. Ngimele iStudio 7 Obulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emulini kankosikazi Jane Lungile Ngwenya, yena ongomunye wabaphiwe isicoco sokusebenzela ilizwe ngomongameli Emmerson Mnangagwa iHeroes Acre namuhla. UMangwenya ubhubhele kobulawayo ngeviki edluleyo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra. Isiphathamandla seZanu PF umnumzana Obert Mpofu utshele iphephandaba leHerald ukuthi ilanga lokubekwa kwakhe liza kwaziswa ngokuya kwesikhathi. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi uMangwenya liqhawe mpela elingabuzwayo.
Silila labakongwenya, iMDC Alliance layo ithi abakongwenya abakhale balethemba ngoba intombi yakwethu ekasitshela uJane Ngwenya intombi yesizwe liqhawekazi esithi ngesikhiwa heroine. Yikho ke sikhala lani njenge MDC Alliance. UPresident Jamisa weMDC Alliance laye ukhala lesizwe sakomthwakazi leZimbabwe jikelele. Sithi inkosi ibe nani ngoba uJane Ngwenya ungumama owayelesibindi osebenzela amaqhawe lamaqhawekazi anjengo Victoria Chitepo, Ruth Chinamano, Thenjiwe Lesabe, lamanye amaqhawe lamaqhawekazi angazange adeclare ukuba yihero ngoba basuka balandela iqhawe elikhulu uNkomo njengo baba uLookout Masuku, abazange bamfake eyihero sika ngenxa yokuthi babe vele besithi galandeli okufunwa yilaba babusayo. Namhlanje sikhala lani babakongwenya, umama uJane Ngwenya uthiye isizwe sakomthwakazi waya eZambia, wafika eZambia wabe ngugerila, waba ngu-administrator, waba waphatha konke okunzima khonale. Ibhombe elabulala uJZ Moyo ladubuka esehofisini loJohn Landa Nkomo ongumuyi khathesi laye yihero, balinyazwa libhomba lelo, basila engozini kodwa uJZ Moyo wasishiya khonapho.
Bakhona abakhala ngokuthi amaqhawe amanengi egananzwa esaphila ananzwa ngohulumende esebhubhile. Lingathini ngalolo daba?
I-ZANU PF government ayizange imnanze, yikho namhlanje ede sihlala e-old people's home. Lokho yikutshengisa mpela ukuthi amaqhawekazi lamaqhawe bawananza sefile, njengoba kulesaga sesishona esithi afawanaka, ofileyo selungile. Yikho thina sithi hatshi bo, asinanzeleleni sirecognize amaqhawe ethu asaphila, sibabonge basaphila, hatshi ukumelela umuntu ezilale. Siyabonga abakongwenya abasipha iqhawekazi njengoJane. Siyabonga iZimbabwe eyasipha intombi eqinileyo eyasebenza labomuyi oJoshua Nkomo, labo Lukhathu Masuku, labo Dabengwa, Thenjwe Lesabe, lamanye amaqhawe angazange ahlonitshwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafasfanta ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Kulife Talk lamhlanje sikhangela ukuqansa kwenani labahlaselwa ngomkhuhlane we-COVID-19 wona ophehlwa ngumkhakha we-Delta variant. Abezempilakahle sebekhuthaze omama ukuthi bamunyise ngoba uchago lwabo luqakathekile ekondleni abantwana. Lenkotazo iphume ngeviki edluleyo amazwe omhlaba enanza isikhathi sokuqhakathekisa ukumunyisa esiqale mhla ka 1 kulinyanga saphela mhla ka 7. Ubathabile Masuku usipha loludaba.
Omama bakhuthazwa ukuba bamunyise abantwana okwenyanga eziyisithupha zakuqala zempilo yabo bengakaqali ukubapha okunye ukudla. Abezempilakahle bathi lokhu kwenza abantwana benelise ukumelana lemikhuhlane etshiyeneyo njalo bakhule kuhle. Umnumzana Eventhoo Siziba, umongi esibhedlela sempilo njalo engumgcinisihlalo weZimbabwe Nurses Association esibhedlela lesi, ukhuluma ngokuqakatheka kokumunyisa.
Ukumunyisa yinto eqakathekileyo kakhulu impilakahle yengane kumbeni impilakahle yomntwana especially esisemncane. Kuqakathekile kakhulu ukuthi iphile ngochago oluphuma ebeleni likamamakhe kuphela, especially for the first 6 months engahlanganisi lokunye ukudla. Umntwana laphana ma esanda kuzalwa uyabe efuna ama-nutrients ayenza ukuthi isimo sakhe sokuzivikela emkhuhlaneni kumbeni kwamanye amagciwane lasiphakame.
Uqhubekela phambili uSiziba echaza ukuthi ukumunyisa kuphathisa njani umuntu ongumama. Umnumzana Siziba wengeze ngokuthi uma umama ebanjwe igcikwane le-COVID-19 uvunyelwe ukumunyisa.
Umama masele COVID but engakaguli kakhulu kakhulu kunokutanga ukuthi kasakhwanisi. Isikhathi esiningi siyathola ukuthi ama-80% yama-COVID cases ama-mild cases okuthi khonakhona abe efanana lama-flu lona lawo esiwa lawo everyday, amanye vele kasuzabe lama-symptoms. So isikhathi sona eso vele umntwana kuyabe kumele efide umama la eku-isolation, i-isolate lo mntwana wakhe emfide ebemonitha ukuthi khonakhona yala ma problems yini ngaphandle makwe ukuthi kona kona umuntu wakho nomama wakho la esegula kakhulu sekwesela kokuphela vele ikasakwanisi la then siyathi hayi siyamseparatha lo mntwana.
Unkosikazi Sifiso Ndiweni, omunye wabomama abamunyisayo, uncoma umkhankaso wokufundisa omama ngokukhetha ukumunyisa.
Ukumunyisa abantu bethu into enhle kakhulu eqakathekileyo esiyikhuthazwa sikhathi sonke esibhedlela nxa sisiyabahambisa ukuthi kubonakale ukuthi bayakhula. Uchago lwethu esilalo emzimbeni esayo sibanika lona luphethe into yonke abangabe beyifuna ukuthi bakhule.
Unkosikazi Sazini Fuyani, omunye njalo umama omunyisayo wakoBulawayo, ukhuluma ngenhlupho abahlangana lazo ngesikhathi se-COVID-19.
Now i-challenges esiyifesayo eclinic yikuthi sokulayinwa pha njalo sokuphuza. Ungahamba ekuseni ubuya sokutshonile vele ilanga because of COVID. Okwamanje akusekho injwayele, sayisinja sesiyijwayele. But ukuthi sokuphuza sokulethe akusenzwa ngesikhathi and sebegrade futhi ama-review dates. Loba lihambile kompa abanye kuzathwa bebuye ngalesiyana babebhalile sibili date kodwa sekuthiwa konkona ungafika esibhedlela bethi ubuye ngelinye ilanga because okuthi labe libaningi elibhalelwe same ama-date onalawo ngenxa ye
uDokotela Ruth Labote, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhuluma ngokunanzwa kweviwe kumunyisa, uthe idale lephalamende selilabo omama abatsha abamunyisayo ngakho kufanele kube lendawo ezilungiswayo ezifanele ukuthi omama bamunyisele khona nxa besemsebenzini. Umnumzana Khudakwashe Zombe, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance, ukhuthaze uhulumende ukuthi akhangele imithetho yezisebenzi ethi kumele inanze omama abamunyisayo ngokubalungisela indawo ezibafaneleyo. Kusukela ngomnyaka ka-1922 amazwe omhlaba amanyana minyaka yonke ukuqhuba umkhankaso we-World Breastfeeding Week i-WBW ngenhloso yokukhuthaza lokucebisa omama ngokuqakatheka kokumunyisa abantwana okwenyanga eziyisithupha zempilo yabo. Umkhankaso walo nyaka wenziwe phansi kwendikimba ethi Protect Breastfeeding, a Shared Responsibility. EZimbabwe lumkhankaso ubukhokhelwa ngabogatsha lwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleTalent Vision lithi kalisoze liqhubeke libhadala abadlali balo bengenzi lutho njengoba imidlalo imisiwe elizweni ngenxa yeCOVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu leTalent Vision umkhululi Mthunzi uthi bakubone kungcono ukuba ngesikhathi ibhola lingadlalwa baya befaka imali kunhlelo ezizabatholisa imali kuthi abadlali labo babe yisebenzi kulezo nhlelo ukuze bengabi belokhu behola behlezi bengenzi lutho.
Abaxhasi bethu ama-principal sponsors sebefaka imali kuma-projects ethu kulokuthi babe beholisa abadlali bethu bangekhaya babubone kulokuhlakanipha phakathi ukuthi abadlali bethu kulabo bonke abasidlalelayo banikwe ithuba baqhatshwe kuma-projects ethu. Laba abancane abalokhu besiza ukuthi inyawo zisavuma lizathi kungathiwa ibhola liyaqala basuke ngalo emsebenzini babuyele emdlalweni wabo webhola. Kukanti laba sebesizwa amadolo senzima balakho ukuthi bahle baqhubeke besebenza.
Inhlelo zokungenisa imali eziqalwe liqembu leTalent Vision ngezigoqela ukutshaya izitina, ukwakha, ukulungisa amabhara bewathengisela izimbamgodi, ukutshisa insimbi zisiba imigubazi yeminyango, isigayo kanye lendlu yokudlela. Umthunzi uqhubekile phambili wathi abadlali lawo bavumelane lazo isinqumo esithethwe zinkokheli ngoba bezafundela imisebenzi ezabaphathisa nxa bengasadlali.
Sasala phansi labadlali ngathi ama-representatives awo, captain no vice captain, sabachazisela ukuthi khathesi sesikhangelela ukuthi kusukusela mhla ka-1 July abadlali bethu sekumele basebenze sifumane italenta labo lesibili ngaphandle kwebhola kuthi inyanga iphela sibongani. Lokhu kuzakwenzakala kuze kuqale ibhola. Abadlali bakwamukela lokho kakhulu kakhulu bekunanzelela ukuthi isikhathi sokudlala ibhola sisuka sibe silutshwane kanti futhi indima yakhona ilameva ukuthi ungaqhamuka unganelisa ukuzala ungalimala ungenelisa ukuzala.
Ensukwini ezidluleyo inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwemidlalo elizweni ye-Sport and Recreation Commission ikhuphe umbiko isithi isivumele amaqembu amela ilizwe kwimidlalo etshiyeneyo ukuba alungiselele ukuba adlale la maqembu akwamanye amazwe. Amaqembu amele ilizwe leZimbabwe emidlalweni yenguqu eyokudinga intshantsho yezwekazi abalisayele FC Platinum kanye leBlack Rhinos Queens lawo akuluhlu lwamaqembu asevunyelwe ukuqala ukuzilolonga, kodwa umbiko we-SRC ugcizelele ukuba ezinye zonke inhlelo zemidlalo zilokhu zimisiwe. Asekuloku esabela ukuba amanye amaqembu asengashatshabalale ngoba labo abawaphathisa ngemali bengathokoziswa ukuba belokhu befaka izimali khona kungadlalwa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, uJoseph Njanji.
Siloke sikudaba lwezemidlalo, obekhokhela iqembu leZimbabwe emidlalweni yama-Olympics kwele-Japan uFrederick Ndlovu uthi baza kwenza umhlangano wokuhlolisisa okwenziwe ngabadlali beZimbabwe abaphenduke ekhaya belengise izandla bengelasicoco abasitholileyo. UNdlovu uthi bazaphathisana lenhlanganiso ezitshiyeneyo, amankampani kanye loZulu ekudingeni abadlali abazakhethwa ukuba bamelele eZimbabwe kuma-Olympics aza kwenzelwa kwele France ngo-2024. Lanxa iZimbabwe iphenduke ilengise izandla, eleKenya lithole izicoco ezilitshumi eJapan kwathi amanye amazwe aseAfrika agoqela i-Egypt, South Africa, Uganda le-Ethiopia athola ezimbalwa. Elemelika yilo elithole izicoco eziningi ukwedlula wonke abazwe emidlalweni le egqitshwe izolo. UKirsty Coventry ongumphathintambo wezemidlalo kanye lomdlali wegolf uScott Vincent bebemele iZimbabwe ekugqitshweni kwalimidlalo. Asizweni uNdlovu exoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Kunyanga lezayo kaSeptemba silakho lokho abathi strategic plan for the next 4 years. Yona i-short term lini sizabe silungiselela futhi i-medium term yabikhangelela ukuthi ama-Olympics ka-2028 and the long term ka-2032. Ngakho-ke okwakathesi kumele sikhangisise siqisise sizama ama-scientific methods and le technology le-research ukukhangela ukuthi esikwenzileyo kusithethe kwasifikisa ngathi. Ngakho ukuthi siqhubeke from lapho esikhona kathethi siya phambili sizenza njani. Ngakho-ke okusobala ukuthi abadlali bethu kumele sibasekele kakhulu ngezimali ngemicimbicimbi yokusebenzisa kulungiselela imidlalo yabo etshiyeneyo. Ngakho-ke silamazwe anjengabo-South Africa eMzansi lapha abalama-high performance centers. Yike sikhalele khona ukuthi hayi kumele sibe nabudlelwane babo ukuthi sigijimisele abadlali bethu khona ngale ukwenzela ukuthi sibasukise kulapho abayikho khona esigaba esikhona, sibakhweze ukuthi bebe lawawo amandla ukuthi hayi benganqoba kwimidlalo ebuya e-2020 Olympics. Senjalo futhi kuyamele ukuthi sikhalele ukuthi njengeZimbabwe Olympic Committee singazama ukuthi sidinge izimali ezithize ukwenzela ukuthi singezelele kulokhu kade silakho, ngoba siyakwazi ukuthi khona bese labadlali abahlanu, kodwa-ke kungaba ngcono ukuthi nxa singaba labadlali abangamashumi amahlanu kusiya phezulu, hhayi kwenza ukuthi kube nehlonze ebadlalini sibahambisa kwimidlalo le phezulu.
Ye, ubona ngani uNkulunkulu ngakwenza njani ukuthi nidinge babe baningi abadlali kulokuthi kuhambise kuphela abahlanu? Kambe kusekelwa njani? Le mali iyatholakala yini?
Umsebenzi lo esingeke siwubeke kuhlandla elizodwa. Umsebenzi lo kumele siwubeke kuwona ama-athletes, kuma-clubs abadlalelayo, kuma-national federations abakuwo. Lathi-ke iZimbabwe Olympic Committee, i-Sports Commission, layo ihulumende yeZimbabwe. So kumele sihlale phansi ndawonye sihluze ukuthi singenza njani ukuncedisa abadlali bethu, ngoba sonke sile-role to play in the development yama athletes ethu la. So kuqathelele ukuthi sikhuthaze sikhulume lohulumende, sikhulume le ministry yethu ukuthi singenza njani ukwenza ukuthi singathisa abadlali bethu. Yike sizoza kwenza konoko ngoba lami linje Dube njengabantu abaphethe you know as information lami le role yethu okumele liyidlale eyiyo yona leyo yenzayo kathesi ukuthi lazise usapho lokhu leZimbabwe imbambeko esilazo njalo futhi nayo iZimbabwe jikelele ilayo ihlazo okumele lilenze lama private companies okumele ancedise ukwenza ukuthi sikhupheke njengelizwe sindawonye.
UFrederick Ndlovu ubekhokhela iqula leZimbabwe emidlalweni yama-Olympics egqitshwe izolo kwele-Japan. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa useqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.